So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle eminyakeni omutsha kungesonto mhlaka 1 kuzibandlela 2023. Ngisithi Happy New Year, igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wezengeza West edalele parlamente njalo elilunga le-Triple-C, umnumzana Job Sikala, uthi usegula kubi ejele lechikurubi, lapho aselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe khona njalo uthi ucela imithandazo kuzulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uzulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle esithi uhulumende wakhe uthuthukise umnotho kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa abebandla le-Triple-C bathi ukhuluma ize. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parlamente njalo elilunga le-Triple-C, umnumzana Job Sikala, uselobe incwadi esejele lechikurubi ecela imithandazo ebantwini beZimbabwe ngoba esithi uyagula. Encwadini le, lapho afisela khona uzulu umnyaka omutshe olentokozo, uSikala uthe uselamaviki amathathu esizwa ubuhlungu obumangalisayo esiswini ngakucele lesandla sokhohlo. Uthi uphatheke kabi kakhulu ngalokho njalo uthi ukhulekela ukuthi lokho kungabi luphawu lomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu i-colon cancer. USikala uke wabulawa isisu wahlanza kakubi kunyanga ezisanda kwedlula, kodwa uthe kazange athole usizo ngoba iziphathamandla zejele zala ukuthi abonane lodokotela wakhe. USikala uselenyanga phose eziyisikhombisa 7 evalelwe eChikurubi Maximum Prison eHarare ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Encwadini yakhe uSikala uchotoze abanye athi ubecabanga ukuthi ngabangane bakhe, ubona athi usekwazi nje ukuthi ngabazenzisi ngoba kabazihluphi ngokubotshwa kwakhe. Lapha uSikala ukhanya ebechothoza ezinye iziphathamandla zebandla lakhe le-Triple-C. Wengeze wathi bakhona abanye abazama ukumbulala ababuya bemthwalele ukudla okulechefu bemhlekela kodwa bekwazi ukuthi bajonge okubi. Ngokunjalo uthi abangane bakhe beqiniso nguzulu weZimbabwe ohlokomayo ngokubotshwa kwakhe esithi kumele akhululwe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uzulu weZimbabwe umnyaka ka-2023 omuhle njalo esithi uhulumende wakhe uqhube inhlelo ezinengi ezithuthukise umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu ngomnyaka osanda kwedlula. Umnangagwa ubonge njalo amabutho eZimbabwe esithi athembekile. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi aziphathe ngokuthula njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka. Nanka amazwi akhe.
The loyalty of the security services deserves special mention. They continue to serve our nation with utmost honor and dignity. My fellow Zimbabweans, elections offer an opportunity to exercise our democratic right.
Ukwethembeka kwamabutho siyakuncoma kakhulu. Aqhubeka esenza umsebenzi wawo ngokuhlonipheka okwezinga laphezulu. Bantu bakithi, njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka, ngilikhuthaza ngamunye ngamunye ukuthi liqhubeke lilondoloza ukuthula. Kumele liziphathe kuhle kundaba zombusazwe. Ukuvikelwa kwenkululeko yethu kumele kusikhumbuze ukuthi kumele sisebenze ndawonye. Kumele sikhangele ngale kuka-2030 ukuze sakhe ikusasa labantu bethu elihle.
Finally, my dear Zimbabweans, as we welcome the new year, I wish you all joy, happiness, prosperity, and peace. And remember, nyika inovakwa nevenevayo, igotongwa nevenevayo.
Okokugcina, sisamukela nje umnyaka omutsha, ngilifisela ukujabula, impumelelo, kanye lokuthula.
Ilizwe liyakhiwa labanikazi balo, libuswe labanikazi balo, yithi thina.
UNkulunkulu aqhubeke thuthukisa ilizwe lethu. UNkulunkulu alibusise.
May the good Lord continue to prosper our nation. God bless you all. God bless Zimbabwe. Thank you.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-TRC lithi uMnangagwa uziqhenya ngeze ngoba akulalutho olwenziwe nguhulumende wakhe oluthuthukise umnotho kumbe uZulu weZimbabwe ngomnyaka ka-2022. Nanku abantu bayahlupheka ngenxa yomnotho oguqe ngamadolo. Sixoxe lo kansila waleli bandla kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala akusontwembi ukuthi isizalwane seZimbabwe loba yini loba ngubani afisele abantu umnyaka omuhle oka-2023. Into enhle kakhulu yena leyo, siyayibongela. Kodwa-ke kulizaba-ke ukuthi uMnangagwa besesithi-ke umnyaka ka-2022 ezomnotho zithuthukile. Xa sithi ezomnotho zithuthukile sikhangela i-take home yabantu ukuthi abantu benelisile yini ukuthola imali ezibaphilisayo, benelisile yini ukuthuthuka ezimpilweni zabo. Yikho esikhangela khona bese sithi hayi ezomnotho omnyaka ka-2022-ke zibe zinhle, sithi kube le ntuthuko ebekhona. Hhashi nje lokhu akutshoyo, hhayi ngibonani lizaba lelo, akula nto enjengayena leyo. Njalo umnyaka ka-2023 nxa esitheni uhulumende wakhe uzazama ukuthuthukisa ezomnotho, yikukhuluma nje. Anti uhulumende wakhe phela uqalise ngomnyaka ka-1980, kathesi sikhuluma ngomnyaka ka-2023. Akula nto enhle ayenzileyo uMnangagwa leZANU-PF esikubonayo ukuthi badilize, babulala, bachithiza khonokho abakuthola kukhona kwenziwe nguhulumende wamabhunu, uhulumende wamakhiwa. Yikho-ke akulanto entsha esingayibona kumbe esingavuma xa ekhuluma ukuthi uzatshintsha kube ngcono. Akulanto esebenzayo, yibo kambe uyakhuluma nje njengomuntu okumele akhulume, kodwa akutshoyo akuncedi ngalutho, ngamanga aluhlaza tshoko.
Uphinde wabonga amabutho uMnangagwa esithi atshengise ukwethembeka okukhulu ngo-2022. Wakhuluma njalo ngokhetho esithi njengoba kuzakwenziwa ukhetho lonyaka, abantu kumele baziphathe ngokuthula. Ungathini ngalokho?
Amasosha kumele awabonge impilo yakhe yonke, ngoba amasosha phela yowamlethayo esexotshwe umgabe wabaleka weSouth Africa, waphenduka ephendukiswa amasotsha azomfaka esikhundleni, kafakwanga ngabantu, wafaka ngamasotsha. Yikho-ke nxa yebabonga-ke uqondile kakhulu, ngoba yibo phela abamfake kuleso sikhundla, kumele abekwazi where his bread is buttered. Okwesibili, nxa esithina ukhetho kumele lukhululeke, uyatsho nje ngomlomo phela, amazwi ayinto agcwalelwa mfula. kodwa sananzelela ukuthi uhulumende wakhe uLochubo kavumeli ukuthi amanye amabandla ezombusazwe akhankase ayenelise ukuthi athole amavoti ebantwini. Sibonile kuma-by-elections ukuthi watshengisela ukuthi ufuna ukuthi ukhetho oluzayo lo mnyaka nalo ka-2023 lube lodlame, batshayiwe kamalunga edala lephalamende ensiza uJasmine Tofa, batshayiwe okucacaphulu ekhezi ematopo. So katshengisela nje ukuthi uhulumende wakhe uyesaba abantu, uyesaba ukhetho, yikho sokuzamela ahlukuluze abantu, kutshaye abantu ukuze anqobe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-TCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Ibalulekile kakhulu bana nxa ingakuthela njena komuntu abaqhekeni besi bazakade besifisele okuthi njalo ibevula imidlela ekubana siyazi ngaphi njalo sivela ukuhlale sobala umongameli-ke okuyise ngurhulumende umnyaka lowo odlulileyo ophikisana lazo lobo ziyithi nje ofuna ukuthikiswa nje njengoba yenze elegansi yokuthikisa, kodwa ukhona okubambekayo ongakubona ngamesho akho njalo ongakubamba ngezandla zakho okwenziwe ngurhulumende lowo umnyaka lowo odlulele. Kuleyo kakhulu singakubalika lapha sinathi kufuna ugoqela ipete ngokuthi ubona umgwaqo yini ukhangele imisebenzi ewambe ezokezepower station, ukhangele kwayiswa njani dam esipesheli ikuthele kunakanje kwenileke kuyoqela ama-irrigations azibile azisebelweni abezisasebenzi, you know, into ezibalulekileyo ezinceda umphakathi ezizenzakele esibili. So mina omuntu ezakuphilisa konoko okuyinto okusemgcekeni okukhona ukuthi yona izizitshanele usuphile isitukela ngeyinakuzaneyisiyayo uyaqinisele ngobana thivela ngapho siya ngapho njengabantu.
Nxa sesikhangela udaba lokhetho oluza kwenziwa lonyaka lapha, uthi umongameli abantu kumele baziphathe ngokuthula bachiyane lodlakela. Kodwa abe-TCC bathi uzama ukukhohlisa abantu lapha umongameli, ngoba bathi ibandla lakhe, ibandla lenu leZANU-PF yilo elichaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Isikhoxe lase ndaba sesifakiwe umongameli ukubana asikeni lokuthula sigcine ukuthula sisiya emnyakeni lopho okhetho. Nxa umongameli esesho njalo, so kukuwe nami ukubana sikulandele ngokufana, sibone ukubana sikuthulisane njani njalo sibheke ngandawonye. Noma kushiyane sibe ngabonisani ngendlela efananaye imibono yethu ngasezifanane vele njengabantu, kodwa sikwazi sibona sikuwe-develop ngokuhlonipha okukhulu njalo nokungasuki usukumuke ezidlakeni na ngenxanto omuntu kaandlawe ukuzitshayo nomhlambe sungulana. Umongameli sekuhlakile, kodwa bona nabona phela abantu abavele ngabantu bokuhlala befuna ukuphikisa ekhulisa bakithi ecela ezakuthi acele bantu nokuthula ekwazi ukuthi umuntu vele yena umuntu ngikomoye ngokwazi vele nondizaliyazenzilaka ukufunayo kuntu yikubona abanye abantu bazi bathi ubhobho wazi yonke nokudala wawuzange udalelukhi abazana wadalela umuntu ba umuntu ayezimkhotheni vele, kodwa umongameli sekhulumele phela ukuthi bakithi ashembe ukuthula.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo lwamasiko.
Senganamasiko wesenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkululeko Khubala Ndlamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa lapha ngokumele kwenzakale ngomnyaka ka-2023, lapha phela sikhuluma ngalo nyaka. Siyawamukela kuhlelo kwabalana.
Kanye ngibingelele emsakazweni, ngibingelele uZulu wonke jikelele wesizwe sakithi, ngithi Happy New Year, ngithemba uZulu wonke ungene kahle eminyakeni omutsha.
Akusikele ukuthi ubona ngazani yikuphi kwamasiko okumele kulandelwe ngabantu lo nyaka.
Mthembo ubonile ukuthi isikhona ikhalenda ekhomba khona ukuthi isikhomba umhlahlandlela wokuthi unyaka lo oqalayo siqonda ngapi. Ungananzelela kakhulu Mthembo, sibhizi manje ngokuthi sifuna ukuvuselelwa kwamasiko, siyazama sibamba ngalela ngalela nga. Kuyabonakala ukuthi kuyaphi, kodwa kulalapho kusilela khona, ikakhulu intsha isadingakala ukuthi ibuthe kakhulu isondezwe kwezamasiko.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko kwabalanda?
Ezamasiko intsha mayithe yangenelela kakhulu kukho, kuyayibutha kuyifundisa isintu nengqubekela phambili. Amasiko afukamele into eziningi kakhulu ezakha intsha. Ungananzelela kakhulu kuke kwaba nemikhosi ebekukhalwa ngapha etsholoji kuthiwa ye umntwana setholakala ekhulelwe emncane. Khonkhana kuyikubonisa ukuthi kulalapho somewhere sihamba sisilele khona kakhulu thina ezamasiko ukufundisa kakhulu intsha. Nanzelela ukuthi kulabo mama laphayana obizwa kuthiwa ubabakazi weshila sebeqalile ukubutha izingane amantombazane kakhulu bebafundisa ngempilo nangokuphila ukuthi kuphilwa kanjani. Sibalekele ukuthi kubaleke zonke lezi zinto, kubalekele zonke lezi zinto izigameko esihlangana nazo ekuphileni. So into efana nemigubho efana nemihlahlandlela imikhosi yenkosi uMzilikazi konke lokhana makubuthwa intsha izingane abafana amantombazana kuzosisiza kakhulu ukuthi singazitholi sisengozini zokuthi sithole abantwana abafana namantombazana amancane bekhulile, abafana besidla izidakamizwa ngoba bayabe befundiswa ngesiko. So kukhululeke kubaluleke kakhulu ukuthi abadala belethe kakhulu intsha, beyilethe kakhulu kithi sibafundise ukuthi kuphilwa kanjani esizweni. Isintu siyakha kakhulu ngoba manje mabe khula njengezihlahla nje ezingaphrunwanga kuzasuka kusihluphe kakhulu ngoba sebetholakala besidla izidakamizwa Mthembu.
Hayi, siyakuzwa kakhulu kwabalanda, singagqiba khonapho baba.
Okwamanje silungiselela kakhulu ngoba ungananzelela kakhulu 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 injongo lapho ukhangelwe kakhulu kakhulu umhlahlandlela oyiwo sungathi suvuthiwe kakhulu lo umhlakazi okaSeptemba. So yikho manje sizama ukwenza khona amalungiselelo ukuthi kusiyafika lolo suku wonke umuntu emathebeleni ungabi lo muntu othi yena akazwanga. Ilizwi lifike yonke indawo namakhosi akithi wonke sukumele phezulu sizama ukuthi siwagqugquzele ukuthi kusiyafika nje uSeptemba konke wonke umuntu ungabi nomuntu othi kazwanga. Sifuna yona le intsha leyi bayikhulula abadala ibuye kakhulu. Ikhalenda isikhona manje, so and then omama bakhona laphana obabakazi oshila besigiya ngamasiko, amantombazana kawahambe laphana befundiswe ngesiko. Ngiyabonga kakhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa lonkululeko gobalanda mate ingcwedi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ngolivalisemoyeni ngenjabulo kumthembo osithembayo uGibbs Dube.
Sibonge ke ijaheli dala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko. Kuhlelo vuselela umoya, uhlelo lwamakholwa lamhlanje silomfundisi uSeni Spanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje sikhangele umnyaka omutsha. Ngiyathemba inkosi izalibusisa njalo ngitamhlophe ukuba sesingenile emnyakeni omutsha.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizathanda ukuba sibale kumahubo 90 iverse ka-4 ithi yona, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile lanjengomzuzu ebusuku. Yazi kuyamangalisa ukuba ngiyakhumbula ukuthi nje khathesi nje bengixoxisana lani balaleli singena umnyaka lo esiwedlulileyo umnyaka ka-2022. Njalo ngiyakhumbula nishumayela futhikini ngomnyaka ka-2021 esikhathi se-COVID. Kodwa ungakukhangela kuyangani nje kuyizolo. Ngakho ke lapha kumahubo uyakhuluma lo umlobi uthi yena kuwe Nkulunkulu limnyaka eyinkulungwane emehlweni akho Nkulunkulu kunjengamazolo nje asedlulile nanjenge mzuzu nje mluchwana ebusuku. Akula sikhathi bazalwane, into eqhakathekile efuna siyicabange singena umnyaka omutsha. Isikhathi esiningi abantu baya bezitshela ukuthi hayi isikhathi sesekhona, ngizayenza lokhu, ngizayenza lokhuyana. Baningi abantu engangifunda labo enhlangana labo kade simangala ukuthi hawu siguge kangaka silabazukulu silabantwana. Baningi labo abantu baziyo usibabona sebebadala, kodwa nje ungani kuyizolo ulabo esikolo, ilalaba abatsha abandlaleleyo ungabona ngani angisesemutsha nje insuku eziningi, kodwa uzomangala ukuba iminyaka ihamba ngesiqubo esingakanani. Ngakho-ke nxa siqalisa iminyaka emitsha isikhathi esiningi abantu bathi ngenza isinqumo sokwenza lokhu, ngenza isinqumo sokwenza lokhuyana, ikanti bakhona abanye ababenjalo bemelela lezi profit ukuthi umprofit utheni ngalo mnyaka omutsha. Kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba umnyaka omutsha usezandleni zakho ngaphansi kukaNkulunkulu. Umnyaka omutsha okokuqala usezandleni zikaNkulunkulu. UNkulunkulu nguye ke ofaka iminyaka, nguye ofaka impilo ebantwini. Siyakhumbula isinothi lesiyana esase sivunile kakhulu uJesu anika umzekeliso ngaso. Ube isinothi sesivunile sithi hayi umnyaka lo omunye zakhe iziphala zami zibe ziningi ngenze lokhu lalokhuyana, kodwa kuthiwa ngalelo langa ebusuku uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakho. Ngakho uNkulunkulu nguye ke obambe imphefumulo yethu, nguye okwaziyo amalanga ethu lapha emhlabeni. So kokuqala kuqakathekile ukuthi wesabe uNkulunkulu ungena lo mnyaka ka-2023, yesaba uNkulunkulu, yikho ukuqalisa kokuhlakanipha. Ukuhlakanipha akukho kuplana, akukho kwenza ezinye izinto, kodwa siqala ngokwesaba uNkulunkulu. Yinto emele siqale kiyo. Okwesibili, umnyaka lozayo usezandleni zakho. Wena ke uzakwenzani, uplana ukwenzani ukuze lo mnyaka olandelayo ube ngumnyaka wokuphumelela empilweni yakho. Abantu abaningi, abanye umuntu uyathonelele, thone bhinqika, ethandaza. Kodwa nxa ungasoze uvuke wenze olunye ulutho, uNkulunkulu ubusisa lapho siphakama sisiba lembono ngempilo zethu ukuba sifuna ukwenzani, sifaka phansi, siloba phansi. Ngiyalikhuthaza balaleli bami ukuba namhlanje siwungenile umnyaka omutsha, siyathokoza sithi amhlophe, kodwa kuyini okulungisileyo, kuyini okulobe phansi, kuyini ozakwenza okuzaphakamisa igama likaJesu, kuyini okwenzayo ngaphansi kukaNkulunkulu okuphakamisa njalo okuqhelisa umbuso wakhe. Ngiyakukhuthaza ukuba ngabe ungabala insuku zakho ube kwazi ukuba zinjengemzuzu nje emlutshwana, kumbe zinjengamazolo abe sedlulile. Zinlutshwana,
kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Siyathandaza ukuba sifundise ukubala amalanga ethu. Babize babo babizayo emasimini akho, ngiyathandaza ngegama likaJesu. Babize inceku lezincekukazi omele zikusebenzele zenze izinto ezehlukeneyo kulo mnyaka oka-2023. Njalo uNkulunkulu siyathandaza ukuba beka isandla sakho phezu kwempilo zabo. Abantwana bezikolo, amatitshala abenza imisebenzi ehlukeneyo, abafundisi, wonke umuntu olaleleyo, babusise ezigabeni zabo ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Siyabonga mfundisi Hoseni Spanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lihamba lele Madubula Stars bephethe idlalate labo elitsha.
Amadoda! Ah, kula khona amadoda, hey, wazobuhlungu umoya wamadoda, hey! Baba wami!
Leli liqembu elisacathulayo mpela kwezomculo, nanku phela leli lidlalate lalo lakuqala. Lile ngoma eziyisithupha kanti isihloko salo sithi Ibhantindi. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani. Ukhumbulani Ndlovu, ijaha eliphuma eZimbabwe esigabeni endaweni yaseCholocho esigabeni sakoDry. Ekhamba mbisene nomfowethu ophuma eCholocho naye esigabeni saseGareni. ukhumbulani uyomsungulo ama weqembu lama elephant ebamseni lomfo wabo phaleni Ndlovu.
Ingoma ezikuleli dlalade zivalisa ethi vayakhala idlozi ibhantinti impilo mbambangwe kanye lethi givite.
Wagula wanjalo, imisha namala. Wagula wanjalo, imisha namala. Wagula wanjalo, imisha namala.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu Ndlovu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama CD inamba esitholakala kwizo 061 78 02 99, ezami zithi 073 82 44 640.
Likhumbule balaleli, lezo zinombolo za kwele South Africa. Abafana beqembo ama elephants amahle behamba le madubula stars abephethe izalathe labo elitsha besiqibela uhlelo lwethu sithi happy new year. Siziphethe ngebezihamba phambili umeli wezengeza west ephalamende njalo elilunga le triple C umnumzana Job Sikala uthi usegula kubi ejele leChikurupi lampo aselenyanga phose ezisikhombisa evalelwe khona, kanti njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseli kusasa ngo-6:30. Yimi owenu uNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.